lokhu okwenzakalayo yikuhlukuluzwa okwenziwa abantwana baseZimbabwe. Kathesi ungakukhangela kakusese ngokwe opposition yodwa, kusese yi-civil society yodwa, sokungama-civil servants, sokuyizisebenzi zonke, sokungabafundisi bama-church atshiyeneyo, kakusela muntu okuthiwa khona nguye umuntu o-right. Wonke umuntu sokufuza ukuthi ehlukuluzwe ngaphandle kokuthi umuntu ethi sivumelana lobubi obenziwa yi-ZANU-PF. So ke mbonanga ukuhlukuluzwa kulokhu kuqhubekela phambili, kodwa thina savela sazinikela, sangena kule struggle sikwazi ukuthi esasikudinga yikuyini. Sidinga ukuthi khona sibe lohulumende oyakwenza ukuthi izibhedlela zibe lemithi, izibhedlela zibe labodokotela, izibhedlela zibe labonensi, izisebenzi zasezibhedlela zihole, ama-civil servants ahole imali eyakwenza ukuthi begcine abantwababo. Njalo sifuna umkhonomi wokuthi khona omunye lomunye angafuna ukudinga umsebenzi ewuthole. Asifuni ukuncindezelwa. Mbona ngani labo abalwayo ngezimpi zabo 1970 babesilwa against ukuncindezelwa okufana nalokho. So ke mbona ngani akusoze khona lokho abazama ukuthi bekwenze kwesenza ukuthi khona kusasa sithi hayi sesilahla ithemba, sizalwisana labo kuze kuyefika ekuphutsheni kwale impi.
Usanda ukuthi udingwa ngamapholisa ngoba wabonakala uthwele amalembu la okuvala ubuso okuthiwa ngamamaski. Ungathi amapholisa ayabe ehlukuluza abantu kumbe esenza lokhu athi yikulondoloza umthetho ukuthi kungabi lenkuthazo yokuthi abantu bevukele uhulumeni?
Mamhlanga amamaski lawa ayebhalwe ZANU-PF must go. Mina ngivele ngigqoka lawo mamaski every day lapho engihamba khona, ngitsho nje la kuma roadblock awo amaphoyisa ake mbone ngiwagqokile lawo mamaski. Njengoba nje kuyafana kube lezikhathi lapho engiyake ngigqoke khona ama-t-shirts ayabe ebhalwe Nelson Chamisa for President kumbe amakepesi abhalwe Chamisa for President. Amboni lutho olubi ngalokho engiyabe ngikwenzile, njalo kumbe ukuthi nginike umuntu kumbe ngihambe nganika abantu abanengi abezana uPF bake begqoke ama-t-shirts kumbe amanye ama-material abhalwe khona ukuthi khona MDC ngabathengisi, ama-sanctions must go, kuvunyelwe i-democratic society, sokungani umuntu wonke sokufuze ecabange ngendlela yeZANU-PF. You know, iZANU-PF kaso Zimbabwe, iZANU-PF ngumhlangano nje wabantu abalutshwana othina masa labo mnangagwa labanye nje abalutshwana. Akufuzanga thina abanye besibambe ngamandla ukuthi khona sikholwe kulokho abakukholelwayo.